kuziphathelane leMelika. Kukhetho lokudinga umongameli weleMelika phakathi kukamongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump kuzavota abadabuka kuzwekazi le-Asia abayizigidi ezimbili kulalabo amavota kukhetho olwenziwa kwiminyaka emine esanda kwedlula, kutsho uphenyo lwePew Research Center. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns ulobe udaba olwethulwa yimi uChris Gande oluveza ukuba abadabuka kwele Asia baqhuba njani umkhankaso wokhetho. Abadabuka kwele Asia behlala kwele Melika yibo abalenani elikhuphuka ngesiqubu, kuveza ucwaningo lwePew Research Institute oluthi kodwa kabavoti ngendlela efanayo. Unkosikazi Christine Chen, umqondisi wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Asia engasekeli hlangothi e-Asian Pacific Islander American Vote, usipha umbono wakhe.
So typically Indians and Japanese Americans
njengomhlala yenza abadabuka kwele India nakwele Japan yibo abasekela ibandla lama-Democrats ngobuningi, futhi abe-Vietnam basekela abebandla lama-Republican. Okwakhathesi abadabuka kwele China sebegoqoke bazimela ngemva kokutshengisa usekelo kuma-Democrats. Lokho kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe awangeni ebantwini bebatshela ngenhlelo zabo.
What their campaign actually stands for.
Unkosikazi Michelle Steele udabuka kwele South Korea kodwa wakhulela kwele Japan. Ulilunga ledale leCongress emele ibandla lama-Republicans esigabeni seCalifornia edolobheni le-Orange County. Kesizwe imbono yakhe.
You just go out there.
Uyahamba nje emphakathini ukhulumisana lozulu ngendlela ezehlukeneyo. Njengokuthi kwabadabuka kwele Vietnam ngathenga izigqoko zabo ezinhlanu ngazigqoka. Nxa ngiya kwabe-Philippines ngigqoka impahla zabo ezohlobo lwesari.
Usteele uthi yena labanye bakhe baqoqoda emizini efika inkulungwane phose ezingamakhulu amabili kwiminyaka emibili edluleyo bedinga amavoti.
That's the way.
Yiyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Umkhankaso wokungena ezindlini uqakathekile kwabadabuka kuzwekazi le-Asia. Iningi labo abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini bavota ngeposo ngomnyaka ka-2020, kutsho uChen.
It's because when you have a mail-in ballot, you can sit.
Yiyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Not be under pressure to be able to figure out who you're going to vote for.
Unkosikazi Grace Meng, lilunga ledale leCongress engowebandla lama-Democrats, omela isiqinti seQueens esigabeni seNew York.
Well, I think there's been an increased sense of urgency.
Kutsho ukuthi nxa uvota ngeposo ungahlala etafuleni lakho enkulwini uxoxe lomndeni nabangane nabancintisayo, wenelise ukuhumutshelwa indimi, wenelise ukubakwazi ukuthi uzavotela bani.
The other side is catching on, and we need to make sure that we're doing that outreach.
Unkosikazi Sandra Choi ngumqondisi wenhlanganiso ye-MINCOM Center for Community Action. Ngesizwe imbono yakhe.
We work on it year after year.
Ngicabanga ukuthi kube lo mfutho kumkhankaso ngoba sibone abebandla lama-Republicans besenza umkhankaso wendini ezithiyeneyo. Besitshela inkokheli yebandla lethu lama-Democrats ukuthi khangelani, asingeke salinda. Abelinye ibandla sebesihahabela.
Something bigger, a bigger future for all of us this year.
Inhlanganiso eyethula uphenyo ePew Research ithi abantu abadabuka kuzwekazi le-Asia abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu, 15 million, bazabe besenelisa ukuvota ngenyanga kaLwezi kuyonalo umnyaka. Abedlula ingxenye behlala kuzigaba ezinhlanu kuphela ezibalisa iCalifornia, New York, Texas, Hawaii leNew Jersey.